amashopu ukuvula wona avuliwe, kodwa abantu ade bethenga kakhulu ngama-eco cash, konke le bhondi ade bethenga ngalo. Abanye besithi vele ibhondi kusuyafika u-Friday liyabe seliyi-newspaper selingasasebenzi nje. Ngikade sokwenzakala abantu ade bethenga sikile ukuthi besale bengalalo ibhondi lakhona. Into ade senzakala kii.
Sizokuthoke le ntengo yempahla etshiyeneyo isikhuphukile, njalo le mijova akusitshetha kumenjani?
Imijova eminye vele isiyi-75 enye isiyidola, eminye vele bengajovi totally. And then izinto vele besezikhuphuke kakhulu, amafuthi 2 liters ikhuphukile from $3 something yako $12, $11 somewhere there. Samende vele bezikungela kwesi sikhathi nxa ungele bhondi vele ubungathenga, abanye ade beliyali ibhondi yakhona befuna irandi.
Okunye ke nxa sikhangela isinkwa-ke kume njani khonapho?
Hayi, isinkwa lazo vele siyabheda, sithengeki vele awunye ukusithenge mdala vele from dollar sesesuko-$50. Naloko okunye okuncancane lokhu sengovo into kade zingabo-50 cents sezingabo-75 cents, $0.85 khonapho. Vele kuyabheda na.
Konke lokhu-ke baba kuyenziwe kuyini?
Lokhu ngingazi vele kahle kubangelwa kuyinto nje. Ibhondi lakhona impela liningi. Ngakuqala kwakuqala kwakule kwakugcwele kakhulu i-ecogash. Uma ngares i-ecogash isilutshwane but i-cash manje isigcwele kakhulu ebantwini. Into engokugcwala i-cash vele hhayi kohle kwaba nzima.
Pho ilizwe liya ngaphi khonapho-ke mfowethu?
Labo angisazwisisi baba, vele angiyeki ngize ngizwisise ukuthi sokuhamba kanjani.
Ye, kodwa ubona ngizani kuyagcina ngani khonokho?
Ukulunga kuyalunga kodwa, ukulunga kuyalunga, kungaba le mali e-right kuphela kuyalunga lokho.
Lapho ukhuluma ngemali enjani?
Amithi kungatshintsha i-currency kuphela, kungatshintsha i-currency kungabi yibhondi, kuyava ngcono.
Kungaba yimali enjani? Akukhulume sizwe sibili randi kumbe abantu basebenzisa idola kuphela?
Hayi, vele imali ingani ingavukisa iZimbabwe kahle kahle, kungatholakali yesidola ayisebenzise apa ezaziyisebenzisa kunothi ibhondi yesidola yele power, ngoba irandi selingasebenza for i-short time iphinde liwe futhi because liyakwanisa ukuwa sibili irandi vele liwe labo futhi yabo. Okwenza kadesi liqansiswa ibhondi lena ibhondi selinjani seliphansi, ngoba ngingasolitshintsha kadesi ibhondi anithina vele siwoda eGoli izinto. So ngaziwoda eGoli izinto siyabe sithi singaba le mali anjo imali lena sesiyitshintsha sithenga amaranzi, singathenga amaranzi sesiyawoda khonalo eGoli. But manje kadesi sokunzima ukuthi thina siyethenga amaranzi ngapha eGoli ngoba irandi lakhona liyadula kakhulu. Yinto esisenzakala nje khonapho yabo, into esinzima nje.
Ye, so wena uyathenga uthengisa impahla?
Hayi, mina kwathi ezingilungisa amafoni e-counterbike.
Amafoni lapho khuluma ngomakhalekhukhwini kumbe kwini?
Amafoni omakhalekhukhwini sabe siwalungisa and then sithenga ama-space akhona nabo sifakela abantu, into esidila ngazo kakhulu.
Kona manje uthathani? Uthatha ibhondi kwini okuthatha khona?
Vele bengithatha ibhondi, akulinye imali bengithatha ibhondi.
Manje sokuhamba njani?
Ngibengithatha ibhondi manje ngigcine sengifonela lo mdala ngoba umdala ubengekho vele esakhanga mthethi ayi into lapha sowuhamba kanje lawa sezithi alaye uzafika kusase konti kwenzakalani.
Lile shopu khonapho-ke lo baba?
Sile shopu khona abe-terminal.
Ngiyokulungisa omakhalekhukhwini?
Ngiyokulungisa omakhalekhukhwini.